Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 8 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abahlali bakobulawayo bathi lanxa besamukela ukubunjwa komthetho ozakwenza kube le-commission ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kwabantu elizweni, ziningi iziqondiso zokusebenza kwawo okufanele zibe yingxenye yalomthetho.
Sifisa ukuthi i-commission yona leyi ibe very independent. Asibafuni o-brigadier, asibafuni amapolisa, asibafuni phakathi.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebehlalela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi izigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho.
Izigebenga lezi seziyandile sibili lapha iviki leyi leviki eliphelileyo sibesisizwa nje ukuthi behlasela izigebengu zihlasela sibili okwamagama.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele iziphathamandla ze-MDC ezisanda ukukhululwa entolongweni ye-Glenview eHarare namuhla. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyo lezipha sebekhuthaze abanye babo ukuthi bebhalise ngobuningi kuluhlu lwamabizo alabo abalwa kulimpi ukuze bethole inzuzo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizoziswa kuwona lo msakazo. Idale lekhabhinethi selengezelele ngamanye amaviki amabili ukuvalwa kwedolobho leKwekwe nge-lockdown ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 kulandela ukukhuphuka kwenani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane kulelo dolobho. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale belaleli gcikwane endaweni yokulondolozwa kwabantwana eMary Ward Children's Home eKwekwe kuthange. Kulabanye eKwekwe asebetholakale belomkhakha wegcikwane leli owatholakala kwele India. Kusenjalo, umlilo ubikwa uchise indawo lapho okuhlala abongi odokotela labanye abasebenza isibhedlela seKwekwe General Hospital. Impahla zabo zonke zachabalala. Isehlakalo esifanayo sisanda ukwenzakala isibhedlela sempilo kobulawayo. Kunjalo nje, umbiko oyethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo luveza ukuthi abantu abangamachumi amane lasiyakalolunye 49 sebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus, watshona abahlanu. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo, lafika kumachumi afika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,238, wabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,611. Asebemukele umjovo wokwenqabela leli gcikwane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 688,696. Abahlali bedolobheni lakobulawayo bathi bayakwamukela ukubunjwa komthetho ozakwenza kube le-commission yokuphenya amacala okuhlukuluzwa kwabantu elizweni. Kodwa abanye bathi umthetho lo kumele uphawule ukuthi ngobani abaza kuba ngamalunga aleyo commission njalo abafakazi bazavikelwa na. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezomviyela ibikobulawayo namhla iqhuba lomhlangano lapho abaphatheke kuwo abathe kubalulekile ukuba ikomiti enjengaleyi izimele yodwa ukuze kube lokwahlulelwa okungelabandlululo. Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu ugcizelele lumbono.
Sifisa ukuthi i-commission yona leyi ibe very independent. Asibafuni o-brigadier, asibafuni amapolisa, asibafuni phakathi. Njalo sikhangelele ukuthi nxa amapolisa lawa engaba esetshenziswa khona asisoze sikhululeke. ukubika inhlupho zethu sengirejiwe ngirejwe ipolisi noma ngirejwe isihlobo sepolisi senzeka kwesaba ngoba vele ipolisi akikhona futhi izabe lingihlukumeza njalo sikhangelela ukuthi icala leli lingaze libe le 15 years umuntu angazizwe sefuna ukuyalizwa ipoti ayiripota ngesikhathi sakhe livulwe.
Umnumzana Shelton Sugar Teno osakhulayo uthi abatsha kumele bephiwe ithuba lokuphatheka kukhomishini ebunjwayo.
Sizafuna ukuthi lathi sithole i-3 quarters yokuthi lathi onthanga siqualify ukuthi lathi sirepresentele kukhomishini laphana besirepresent abanye bethu lapha koBulawayo. Ngaze uyiliphi bandla liphi bandla kodwa siyazana iy'hlupho zethu njengabo youth ziyafanana.
Unkosikazi Sukoluhle Mhlanga omela abakhubazekileyo ekunhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe uthi abakusimo esifana lesakhe kumele bephatheke kule imihlangano ngoba labo bezothola bephakathi kokuhlukuluzwa emphakathini.
Uhulumende ufisa ukuthi abhale ama-bills abe esiza anjengale yanamuhla ebesilayo Independence Commission abhale ngama-languages that are friendly to us as the disability fraternity. Yithi kakhulu ama victims of GBV, victims of abuse endaweni ezihlukeneyo. So kungaba mnandi ukuthi lathi sithi ukuphatheka endaweni.
Umnumzana Levi Mayihlomi owayeyisiphathamandla sebutho njalo engumgcini sihlalo wecommittee ye Defence, Home Affairs and Security Services uchaza injongo yalo ngalomhlangano.
Siyela abasingama committee amathathu sine eParliament. Icommittee ye Defence, Home Affairs and Security Services, the Committee of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, the Committee of Peace and Security of the Senate. Sibuye silandela isisekelo sombuso welizwe, iConstitution, Section 210. Kothi yena ukuthi uzakufanele kube le independent complaints mechanism yokuthi nxa abantu bele nsolo ngokuhlukuluzwa okwenziwa ngamasosha namapolisa benze njani ukuthi izikhalazo zabo lezi zilungisisiswe. So besizelalela abantu ukuthi bathi nisilandela i-section 141 ye-constitution yeZimbabwe.
Uqhubeke wathi abantu yibo okumele batsho imbono yabo umthetho ungakabunjwa.
Besizelalela abantu ukuthi bathi nisilandela i-section 141 ye-constitution yeZimbabwe ukuthi nxa kubunjwa umthetho we-parliament kumele i-parliament ibuye ebantwilize kuzwa ukuthi abantu bona bathini ngalowo mthetho. Besize kuzwa imbono yabo sibhodela ama-provinces wonke angu-10. Thina namhla siqalise emathebeleni north, namhla sikobulayo kusasa siye emathebeleni south. Sizwa abantu ukuthi bona bathini nge-proposal late draft bill esifakwe e-parliament.
Imihlangano le iyaqhubeka elizweni jikelele njalo abanye sebegcizelele ukuthi kufanele ikhomishini ezabunjwa icubungule ukuhlukuluzwa kwabantu kusukela kudaba lwegugurawundi kuze kube lanamhla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa wethekelele iziphathamandla zebandla le-MDC ezisanda ukukhululwa entolongweni ezibalisa uMnumzana Last Mayenga Hama loMnumzana Thongami Rai Matsokere. Ababili laba bavalelwa isitokisini okweminyaka yesithiyagalombili kodwa umthethwandaba we-Supreme Court ngeviki edluleyo ubathole bengalacala lokubulala ipolisa. Bathi balakho ukumangalela uhulumende ngalolu daba bedinge inhlawulo. UMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, ugcizelele ukuthi ngempela uChamisa ubelokhe esemhlanganweni lalaba ngesikhathi sisiya emoyeni. Iziphathamandla zenhlanganiso yeZipra Veterans Association sezikhuthaze abalwa kumbi yenkululeko bekuviyo leZipra ukuthi bebhalise amabizo abo kuluhlu lukahulumende ukuze bathole imali zepension lokunye okutholwa ngabalwa kulimpi. UMlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Isikhulumeli sanhlanganiso uMnumzana Bhasa Magwizi uthi phezu kwalokhu isicelo abasiletha phambi kwedale lephalamende enyakenye esekuba imali zabo zengezelelwe sesizahlezeka. Uthiningi labalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra kabazange bathole ithuba lokuphiwa imali ezatholwa ngabanye babo ngomnyaka ka-1997 ngenxa yobandlululo lokuswela ulwazi olweneleyo. UMnumzana Magwizi wazise abanye abalwa impi yenkululeko ukuba umthetho ababecele ukuba ulungiswe edale lephalamende uzalungiswa.
Isinqumo lesiyana esasisingenele ephalamende sokulungisisa umthetho wabalwayo empini okuhlanganisa ababencedisa ababephekela lababe pete imbobo isuthutsha yikho ke kuyaxwayiswa abantu bonke ezindaweni zonke ezehlukeneyo ukuthi baqaphelise ukuze bayebhalisa ezindaweni ezehlukeneyo lapho abazatshelwa khona. Khona kuzalandela ukucubungulwa kwakhona okuthiwa yi-vetting.
Uqhubeke ethi bayakwazi ukuba kulodubo lwabantu abaqamba amanga ukuba balwa kulimpi esithi uhlelo lolu luzakhangelisisa konke lokhu.
Abanye bazazama ukuzinceda bazingenise bona phakathi komzabalazo bona babe ngekho ngesikhathi senu. Kodwa-ke konke khona lokho kuzakhangelwa ngezigaba ngezigaba lapho kuzabe kusenzelwa khona ukucubungula kwakhona esithithi ngama-vetting centers. Yikho-ke abangaphandle kwelizwe nalabo bonke abanye abakhona lapha siyaxwayisana ukuthi kasiphathekeni kakhulu ukuze thina sonke sithole ukutholiswa inzuzo zethu ezifaneleyo.
Ingcwethi echubekeza umbusazwe uMnumzana Blessing Jidoni uthi ngempela kumele abalwa impi yenkululeko bathole usizo.
Ngibona kuyinto e-right elungileyo ngoba sibona abanye benikwa bethola futhi ama-foods of independence from 1980 abanye lokho behola bakhona lokho behola so labo bajustified ukuthi bethole i-portion yabo.
Kodwa unkosikazi Patience Sithole phathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi lokhu akumelanga kuqhubeke kusenzakala.
Uthi hayi akumelanga bephiwe imali cause taking for instance I think eZimbabwe so ngathi sesalwa izimpi eziningi from ama situations from situation ka 2000 to situation ka 2008 to ama violations athe senzakala ngo 2018 2019 it seems like every Zimbabwean walwa impi. So if bona kumele bephiwe izimali that means every Zimbabwean citizen like kumele ephiwe lokhu zenini ebe compensated.
Incwadi abayilobele idale ephalamende abakuzipra bathi bafuna ukuba uhulumende abuyise le mpahla eyathathelwa ibutho leli leZipra ngesikhathi segugrawundi. Bathi njalo bafuna ukuba bahlonitshwe ngendlela uhulumende ahlonipha ngayo abalwa impi bephansi kweviyo lezandla. Abalwa kumpi enkululeko kwele Zimbabwe bazinkulungwane ezifika amathumi amathathu lane 34,000 abatholakala kuviyo leZipra lezandla. Nanxa ibutho lezandla lalilabancedisayo abaziwa ngokuthiwa ngomjibha nakochimbwido kuZipra kubikwa kwakungela abantu abafana lalabo. Ngimele isitu 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abatsha abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu elizweni bakhuthaza ontanga ukuthi bephatheke kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe ezigoqela ukuyobhalisela ukuvota. Unkosazana Natalie Mbewi onhlanganiso yeZim Rights utshelela umsakazo wokuthi kuqakathekile ukuthi abatsha baphatheke kulezi nhlelo ukuze izifiso zabo zokuthuthukiswa kwabatsha elizweni zihlonitshwe. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo uMike Hover Studio 7 ayiqhube lo nkosazana Mbewe.
Uhlelo lweZim Rights Youth Zone luhlelo olwaphuma ngemva kokubana abakhokheli bebahlala phansi babona ukuthi hayi abancane kabakho endabeni zelizwe. Ngakho-ke baphuma lohlelo ukuthi basifundise basitshele amacebo sikhokhelelwa ngabafundileyo esingathi ngama-specialists. Luhlelo olukhangelele ukubana abancane bathole ama-posts bakhokhele uhulumente.
Kuyini okwenza ukuthi ufise ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Yalibona ikhandlela. Ikhandlela siyalilayitha ukubana sibone. Ma sibona laphana ikhandlela lokhu liphela kodwa thina sinjani sikholise ukukhanya. Lakho kunjalo nxa ulwela amalungelo abantu kumele ufake abantu kuqala. Ngakho-ke mina okwangenza ngafisa lami ukubana ngibe part of ihlelo lenye yokuthi ngananzelela ukuthi thina abasakhulayo silenhlupho eziningi njalo singathula sonke akulo zasikhulumela. Bayatsho amaNdebele ukubana umntwana ongakhali ufele embelekweni. Singayekeli ukukhala ngiza kufa bazabakwazi njani ukubana ngifuna izinto ezinje ngingakhulumi.
Sikhangele okwenzakalayo kwele Zimbabwe amalungelo abantu alokhu eqhubekela phambili engahlonitshwe. Abantu abasakhulayo badlala indima enjani ekuqedeni kwalolu hlupho?
Abasakhulayo sidlala indima enkulu ekuthini ilungelo zethu zibe khona. Thina abasakhulayo ithe sithunywa ukuthi hambe yenza lokhu, hambe yenza lokhu, hambe yenza lokhu. Ngakho-ke ngithi mina nxa ngikwazi ukubana amalungelo ami kanje angeke ngivume ukusetshenziswa ngomunye umuntu. Yila ngizayenelisa ukuzicabangela ngedwa ngibone ukuthi hayi kumele ngithathe isinqumo lesi lalesi lalesi.
Siyabona ukuthi uhlelo lolu lupha abantu abasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe ithuba lokuthi baxoxisane nabasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe ikakhulukazi lapha kwele Melika. Ithuba leli lizakusiza na ikakhulukazi wena njengosakhulayo?
Mina ithuba leli liyangisiza. Ngikhuluma nginje ngayingumuntu olenhloni vele ngekakhulu engikuyenza kathesi. Kodwa ngemva kokubana ngixoxisane labanye ontanga bami, labanye abancane kulami ababenjela ukuthi hayi sisi ungayenza kanje kuyaphumelela, yikho ngikwanisa ukukhuluma kathesi. Ithuba leli lizayenza ukubana sithathe okuhle abakwenzayo sizokufaka ngapha eZimbabwe. Laba bathatha abakubona kubayenzile lokuhambise ngayo. Ama-youth singabambana ngenhlelo lezi esizenzayo, akulamuntu ongasishekha kuyabe simile siqonde sathinta.
Sabona ukuthi uhlelo lolu lujonge ukwenza ukuthi abantu abasakhulayo bangene ezikhundleni. Isikhangelo okwenzakalayo ku-social media sabona abantu abasakhulayo bekhuthaza ontanga ukuthi baphume ngobuningi babo beyobhalisa ukuthi bayovota.
Chasisela abalaleli ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi abantu abasakhulayo baphatheke kulezi ndlela.
Ngikhumbula ngisakhula kule ngoma eyayilamabala athi asambeni siyevota sivotele inkululeko. So singathathana thina ama-youth njengoba sivele sibaningi kudlula wonke umuntu. Singavotela sivotele inkululeko, sithuthi sesile nkululeko yokuthi sesifanele sesile msebenzi asatshontshi. Sesile msebenzi asatshontshi sona sibhizi vele sesithuthukisa iZimbabwe njengoba sile njongo ezifanayo. Singavota ukuthi konke sikufuna kunemba khona kuzazwakala. Njalo ke ngaso kubhalwa ke leyo constitution leyo ini kebe kungokwethu. Ngokwethu kwenziwe ngokwama-youth, kwenziwe ngama-youth, kulama-youth phakathi.
Lo nkosazana Natalie Mbewe wenhlanganiso yeZim Rights obexoxa icingweni lo Mike Hove weStudio 7.
Yebo yebo yebo, mthobe bomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela i-COVID-19. Sikhangela njalo imisebenzi eyenziwa ngabatsha ekuqedeni udubo lwenkohlakalo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama khonapha emsakazweni weStudio 7.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amakomiti amabili awedale leSenate eMelika ethule umbiko namuhla ochathisa ngokwehluleka kwabezomvikela ukwenqabela ukuhlaselwa kwesakhiwo se-US Capitol eWashington DC ngozibandlela odluleyo. Umbiko lo uthi kwakungasekuhlasela lesi sakhiwo kuphela kodwa kwakuyikweyisa intando yabaningi. Umseleli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris uthi uzacubungula umlando welizwe leMexico kulesi sigaba emhlanganweni wakhe lomongameli Andres Manuel Lopez Obrador walelo lizwe namuhla ngemva kokuhlangana leziphathamandla zeGuatemala okuyingxenye yohambo lwakhe kulandela ukukhuphuka kwenani labantu abachapha umngcele besiya kwelemelika. Umkhokheli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un ubesemhlanganweni izolo labacebisi bakhe becubungula inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe leli phambilini kombuthano webandla elibusayo kulelo lizwe. Umsakazo karhulumente weKorean Central News Agency uthi uMnumzana Kim uchasise indlela azaguqula ngayo impilo yabantu njalo akhuphulele umnotho welizwe. Osomabhizinisi bakobulawayo bathi sebehlalela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi yizigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izolo idolobho lakobulawayo belisaziwa ngokuthula kodwa namuhla seliphendukela abayinkundla yezigebengu ezibamba inkunzi ngezibhamu ngitsho livalele kungabi indaba zalutho. Lokhu sokubangele ukuthi amapolisa ethule umthetho ovimba abantu ukuthwala izikhali ezifana layo imibhobho, ingqamu, amarekeni, imikhonto, induku, amahloka kanye lamabhemba okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Kumaviki asanda kwedlula, amasela agqekeze kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot adubula owesifazana owayesebenza khonapho wafa. Abamba njalo imota ethwala imali yesitolo zakoChoppies eParklands athatha amatranki ayisikhombisa egcwele imali. Ukubala izehlakalo lezi ikuthanda. Ngolwesihlanu izigebengu zibambe igalaji lakoFlow elithengisa amafutha ezimota eChabalala zadubula isisebenzi salimala kakubi. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Bhekimpilo Sithole uthi akusasebenzeki kuleli dolobho.
Izigebenga lezi seziyandile sibili lapha iviki leyi leviki eliphelileyo sibesisizwa nje behlaselwa. Ngacabangela nje ukuthi kwesinye isikhathi ngabantwana bethu esiphila labo lapha ezimbagwe abanye bangaphandle kwelizwe bathatheka kakhulu nxabe ukuthi eZimbabwe lapha kusetshenziswa i-US dollar.
Amazwi kaSithole agcizelelwe ngomunye njalo usomabhizimusi ongumqondisi wenkampani ye-United Refineries umnumzana Busisa Moyo, yena othi lobugebengu bokubaza amaphepha sobubhahile. Nanku inkampani yakhe itshayiwe nje kunsukwana ezedluleyo.
Thina njengaba-United Refineries ube lomunye lapho ubuye esithi uyathwala izinto, wathutha impahla. Ama-documents asinike wona akade engela mqotho, kodwa akade kungananzeleleki ukuthi iyamaphepha asinika wona akayisiwo maphepha asemthethweni. Waqukula sibili impahla, sathi ngemva kwamalanga amalutshwane sasezwa kuthiwa umuntu lo vele kasabonakali lamafoni, akasaphenduli, bekumele adelivele impahla lezi. So ngibona ngani impilo zabantu ubunzima lobu obomkhonomi sobufike esigabeni sokuthi abantu sebebona ngani hayi kungcono bayenze ubutsotsi, ubugulufa, lokugqekeza, lokutshontsha nje.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi nxa ubugebengu lobu bungaqedwanga ngokuphangisa bulakho ukuxotsha amabhizimusi koBulawayo.
Nxa kungalungiswanga ngesikhathi esifitshane esilandelayo, sizabona ukubana amabhizinisi amaningi la abamba ikeshi azabe vala amashopu koBulawayo, kumbe intengo zabo zizaba phezulu ngoba bazabe sebefactor in iprice yokusecure indawo yabo. Kuyabuild ama-cost wenza indawo ebe le crime enjengayethu, ngoba kade sinanizela ukuthi amashopu sokuzabe lamakamera, sokuzabe labo security abalombopho, sokuze kube lezinje ukubeef up isecurity yena kubukhoza ama-cost okwenza i-business okuzatransforma ukuthi la ama-cost azafakwa uprice ezathengwa yimlawe abathengi.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngumoyo, yena othi kumele umphakathi wonke abambe iqhaza kudingwa indlela zokuqeda ubudlova lobu.
Kumele sixhumane lamapholisa yethu nalaba abakhangele indaba zokuphathwa kwedolobho. Kumele sixhumane labo sisebenze siseduzane, ngenxa yokuthi into le ingenza ukuthi amakhampani avale lokuvala amabhizinesi. Uthola sethutha lapha koBulawayo siya kwezinye indawo okungani kungcono, ngenxa yokuthi ukusebenza endaweni enja sikujwayelanga labantu abakujwayelanga.
Usithole laye ugcizelele kulokho.
Silandele ama tips esiwaphiwa ngamapholisa ukuthi hey, izigebengu ngabase zifikile ungaresisti. Vumela kazithi zifuna imali ubanike leyo mali. Njalo siyacela sibili esikuna engunazelayo kakhulu ukuthi izigebengu lezi njoba nisithi ukuthi zikhona ku public, siphila lazo silala lazo ziyaziwa. Into esuka isihluphe kakhulu ukuthi singeza
kanjani ukuthi amapolisa ebe kwazi ukuthi iziphi lezigebengu ngoba into esihlangana layo kathi sibabankomo uyakwanisa ukuthi ube unike itip unike amapolisa itip amapolisa asekhona kulezi insuku lawo futhi engathanda imali ugcine se-expose ukuthi hayi umuntu olithengisayo ngubani but loba kunjalo sizama ukuthi akube lawo ama-suggestion boxes.
Isikhulumeli samapolisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube utshele inkundla yesayithi ukuthi izibhamu ezisetshenziswa izigebengu lezi zingeniswa elizweni ngaphandle komthetho zivela kwamanye amazwe angawaqambanga ngamagama. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Inhlanganiso yeAmanzi Matabeleland South Cooperative eyayibhadalisa amalunga ayo aseSouth Africa imali kusukela ngo-2019 ukuze agejelwe imigodi yamanzi emzini yawo kwele Zimbabwe isize yenelisa ukuthenga imota yokugebha imigodi, enye ethwala idiesel nenye eyokuthwala omanjinela. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngemva kokulinda umnyaka wonke amalunga eAmanzi Matabeleland South Cooperative athabe amanzi nte esithi iphupho labo lokuthola amanzi seliseduze lokugcwaliseka. Omunye wabomanjinela balinhlanganiso umnumzana Mthandazo Nyathi wethulele amalunga la indaba ezimnandi eJohannesburg ngempela viki.
Kuthi sobuyindaba yokuthi imoto zihambe leli ibhasi leli abangalaziyo leli ibhasi elathengelwa ama-technicians. Yethu iphelele le nto iyakhona ukugubha 300 meters nayo ithenga yethu angithi nayo iphelele sesilungele ukuthi asike sithathele lezi zinto ziye ekhaya.
Ngokwamanje lenhlanganiso isilamalunga edlula amakhulu amane 400 adabuka endaweni esijeleyo esabelweni seMatabeleland South. Ilunga ngalinye lingene kulenhlanganiso ngamaranda ngamakhulu amahlanu 500 rands, kanti ukuze umuntu agejelwe umgodi udingeka amarandi azinkulungwane ezilithumi lasikhombisa 17,000. Umnumzana Brian Ngwenya owasekulilima uthi bathabe kakhulu ngokwenziwe inhlanganiso yabo le. Lokhu kugcizelelwe umgcini sihlalo wamalunga ahlala ekulilima umnumzana Mzwanyana Moyo.
Namhlanje siyakhipha isaga sesindebele sithi amagunjana amaningi awala mlimi sifake sesikhalange sithi shiningi babili khomba ugatshomi. Siyabonga kakhulu Mat South ngesebenzile zisinji wonderful. Siyabonga kakhulu.
Lasegwanda uBishop Adonijah Mabusa laye uthi sebelindele ukugejelwa imigodi.
Siyabonga kakhulu into esenzelwe emanzi Mat South. I-leadership yethu iyatshengisa ukuthi ukubambana kwabantu bezizinto ezimangalisayo. Sihappy kakhulu ukuthi silapha namhla sizobona imota zethu zizasuka ziye ekhaya. Amanzi ayeza amajawunda.
Unobhala walihlanganiso umnumzana Thuso Moyo uthi bekuyindlela engelula. Uthi benelisile ukuqeqetsha abafundi ababili abasekolejini okuyibo asebesebenza umsebenzi wokuhlola indawo ezilamanzi besebenzisa ubucwepheshe besimanjemanje.
Siyanibonga lonke bantu bakithi. Uma sihlangene singabantu sivumelana singabantu kuyokwenzeka. Siyazi ukuthi kube nzima kwabanye abalahlekelwe ngemisebenzi ngendaba zabo COVID-19, abanye kwaba khona ama-lockdown. I-project yethu yangathi ithanda ukuphazamiseka kakhulu, kodwa ke ngokufisa nangokuzimisela sikwazile ukuthi sikwenze lokhu kuphumelele noma ngabe kusimo sinzima kunjalo.
Uthi bakhangelele ukuthi lezi mota zilubhekise ekhaya kule viki umsebenzi wokugebha imigodi uhle uqale ungakaphoziswa maseko. Wengeze wathi sekulenda awezendlula amakhulu amathathu lapho osekuhlolwe khona kwalungela ukuthi uqale ukugejwa imigodi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiNguthuso Khumalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwa kumbiya enkululeko bekuviyo lezipha sebekhuthaze abanye babo ukuthi bebhalise ngobuningi kuluhlu lwamabizo alabo abalwa kulimpi. Osomabhizinisi babobulawayo bathi sebehlalela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi yizigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. ngimi uSthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.